Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani ezilubandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 22 Mabasa 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezicubungula izombusazo zithi ibandla lezanu PF lilakho kunqoba kukhetho oluzayo lingaqhubeka lithola amanani aphezulu ezigabeni lapho elilosekelo khona.
Kodwa esikubona manje ukuza ndawonye kwabaholi ngaphansi kweqembu leli i-CCC sibona ungathi kuzanikeza kuvuselele nomdlandla omkhulu.
Ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe enqali qhathaniswa lemali yakwamanye amazwe sokubangele ukuthi intengo yokudla ikakhulu isinkwa ikhwele nesilinganiso esikhulu.
Abalungisa isinkwa sithi bona sokumele bakhweze labo isinkwa, kodwa abantu makhaza abasenelisi.
Uhlelo lokubalwa kwabantu olusungulwe izolo luyaqhubeka namuhla elizweni lapho inhlanganiso ezizimeleyo zikhuthaza ukuthi impumela yabo ibe ngeqotho.
Abantu akudingi ukuthi baze babalwe ngamasosha, babalwe ngama-CIO, babalwe ngamapholisa, kodwa bamele babalwe ngendlela vele okufanele kubalwe ngayo abantu okwenzeka umhlaba wonke jikelele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso ezizimeleyo kanye lengcwethi ezicubungula izombusazwe zithi ibandla lezanu PF lilakho kunqoba kukhetho oluzayo lingaqhubeka lithola amanani aphezulu ezigabeni lapho elilosekelo khona. Inhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ithi ukhetho elwedluleyo lukhomba lokhu okugcizelelwe yingcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Norman Pinduka oyikolijini le-Africa University obesethula impumela yokudingisisa kwakhe ngalolu daba eHarare. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi yecubungula izombusazwe.
Iyahluka mhlawumbe kwabanye abantu, nabo abantu sizabona ngokungafani. Uma iCitizens Coalition for Change ingasebenza ngalendlela inyuse kakhulu amasokisi njalo ibe nabantu abangayilekelela ngezinsiza zokulwa ukhetho, lapha ngikhuluma phecelezi ngama resources, amathuba ayo abukeka emaningi kakhulu ngoba sizakhumbula ukuthi umsakazi into eyiyona ebeyingcindeze enkulu ukuthi iMDC ihluleke ukulwina ukhetho. Kwaba yokuhlukana kwabaholi bayo, yikho lokho nje okwadala ukuthi sibone amandla ayo encipha uma singabheka sisuka la eyaqala khona ukuncintisa okhethweni ngo 2000. Kodwa esikubona manje ukuza ndawonye kwabaholi ngaphansi kweqembu leli i-CCC sibona ungathi kuzanikeza kuvuselele nomdlandla omkhulu kubantu akade belandela amaqembu aphikisa ikakhulu kuse MDC. Izano PF uma sithanda ukubuka ngokwenza kwayo, iyenza okweqembu elethukileyo, ayizethembi engase futhi ikwenze kunyuke kakhulu isimo sodlakela, ngoba yilo phela oluvamise vele ukuthi lubasize uma kusiza okhethweni, kube yilo olubalekelelayo ukutshala ukwesaba ebantwini bavote hayi ngoba bevota bekhululekile ngenhliziyo zabo, kodwa bavote bevota besesimeni sokwesaba. Ngoba manje uma ulalelisisa lapha phansi usiya ngezindawo ngezindawo abantu bayakhala kakhulu.
Lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lemali yakwamanye amazwe sokubangele ukuthi intengo yokudla ikakhulu isinkwa ikhwele ngesilinganiso esiphezulu. Uhulumende uthi idola leZimbabwe nxa liqathaniswa ledola leMelika liyisilinganiso esingamadola eZimbabwe alikhulu lengxenye i-150. Kodwa emkambo wensitha idola leMelika lithengwa ngamadola eZimbabwe adlula amakhulu amathathu, $3.50. Lokhu kutsho ukuthi intengo yesinkwa ilokhu iyidola elilodwa leMelika nxa ulithenge emkambo kahulumende, kodwa nxa ulithenge ngowensitha liba ngamadola amabili lamasenti. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Masimba Kutshera.
Umkambo kahulumende uthi yena khathesi imali around 150 Zimbabwean dollars to $1. So sokusitsho ukuthi isinkwa sesiyinga $2.20 kumbe $2.27. Kodwa umkambo wensitha uthi wona imali isifinyelela kubo $350. So isinkwa silokhe siyi $1. Kodwa okukhona yikuthi ngenxa yokuthi lempi khona ngale e-Ukraine lapho esithola khona i-wheat enengi lapha eZimbabwe, sokusitsho ukuthi intengo siyakhwela. I-Grain Millers Association yakhweza intengo ye-wheat nge-31% last week. So usitsho ukuthi isinkwa laso abalungisa isinkwa sebesithi bona sokumele bakhweze labo isinkwa, kodwa abantu makhaza abasenelisi ukuthi basithenge isinkwa ngentengo leyo sikhona khathesi.
Uhulumende wayeke wafaka imigoqo yokuthi abantu bayenelisa ukuthola i-$50 ngesisindo esingaso sensitha. Ungasitshela ukuthi uhlelo lolu luhamba njani, njalo kuyini okungaba kwabangela ukuthi lungasasebenzi?
Uhlelo lolu lusasekhona sibili, kodwa abantu abanelisa ukuthi bathole leyo mali kumbe esingathi ama-categories angkhona basengabantu abagogekileyo, labantu esingathi aba-elderly kumbe abadala kusosiyethi asebekhulile, yibo alokhe benelisa ukuthi bathole i-$50 leyo besebenzi say offshore. Kukhanya njengane besekulabantu abanengi ababethola izimali lezi bezithengisa ku-black market. So uhlelo lulokhe likhona sibili, kodwa selincedisa kuphela abagogekileyo labona labo asebekhulile.
Ukuze abantu benelise ukuphila bayenzani, kuyini abakuthengayo, njalo ngemali evela ngapi, njengoba kukhanya abantu bekhala ngokungabile mali?
Impilo inzima lapha eZimbabwe. Ngingathi mina i-Consumer Council of Zimbabwe ngabo February bebesithi bona imuli elabantu abangu 6 ibifuna 89,000 RTGS uze baphile nje begade ukuthi bahambe emsebenzini lokuthenga engathi ngama basic. So abantu abanengi sebesenza imisebenzi emibili kumbe emithathu ukuze into zihlangane, kodwa okukhona ukuthi abantu bathwele nzima, bathwele amagabha afuzayo, into azihlangani. Umkhonomi awumanga kuhle ukuthi unganceda ukuthi abantu baziphilele ngendlela singathi esikhangelela thina. So abantu abaningi bangikhona bayathi bayathenga lokhu lalokhu yabethengisa lokwenza nje imisebenzi abanye bangkhona ngabalimi.
Umnumzana Masimba Kutjera ingcwethi yecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Uhlelo lokubalwa kwabantu i-census olusungulwe izolo luyaqhubeka lamuhla elizweni lapho inhlanganiso ezizimeleyo zikhuthaza ukuthi impumela ibe ngeqotho engasoze ibangele ukuncitshwa kwezinye izigaba zelizwe amathuba entuthuko alingana lezinye. Idolobho lakwaBulawayo landise ukuphikisa impumela leli sithi inani labantu liphezulu kulalelo elande ukuphuma kulolu hlelo. Abanye basola ukuphatheka kwabezomvikela labatsha bebandla lezanu PF ngobuningi babo kulolu hlelo olwande ukuqutshwa izisebenzi zikahulumende ikakhulu ababalisi. Inhlanganiso yeZimbabwe National Statistics Agency iZimstat eqhuba lolu hlelo ithi ikhuthaza abantu ukuthi bebalwe bonke lemideni yabo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana efidlela Ncube ingcwethi yecubungulayo ezombusazwe.
Asisuthisekanga la kancane ngendlela lolu hlelo oluqhutshwa ngakhona ngokuba luqhutshwa sengathi yi-military operation, kanti lo hlelo lokubala abantu akudingi ukuthi baze babalwe ngamasosha, babalwe ngama-CIO, babalwe ngamapholisa, kodwa bamele babalwe ngendlela vele okufanele kubalwe ngayo abantu okwenzeka umhlaba wonke jikelele. Ngoba nxa ngabe kuluhlelo olubonakala lulamasosha kakhulu lwenza abantu bethuke bacabanga ukuthi mhlawumbe kukhona okunye okwenzakalayo, le mbuzo ezabibuzwa abantu baza kwehluleka ukuthi baza kwesaba ukuthi bayiphendule ngendlela efaneleyo ngokuba becabanga ukuthi mhlawumbe kukhona ubunhlelo obuthile okunye okuthile okudingakalayo ukuthi bazakale ngakho, kanti ke yikubalwa kwabantu nje. Ngakho ke hayi kasisuthisekanga luhlelo selusethusa abantu kulokuthi lubaphathe ngendlela njalo lubakhuthaze ngendlela efaneleyo.
Siyananzelela njalo ukuthi kwande ukuba lokuphikisana ngenani labantu ikakhulu edolobheni lakoBulawayo. Kambe kathesi kuyini esingakubona kusenzakala? Njalo liyabona yini kule mpawu ezitshengisa ukuthi uhlelo lolu lungaqhutshwa ngemfanelo?
Vele kakuthembisa ukuthi abantu bazabalwa ngendlela efaneleyo. Kungathi kule njongo vele yokuthi kwezinye indawo kube labantu abalutshwane. Ngivele ngokubona kwami kuza kwenziwa vele khona lokho ngokuba kuyancedisa futhi kuma constituencies. Nxa ngabe sekusabiwa ama constituencies, ibandla elibusayo liyabe lifuna ukuthi indawo lezo ezisekela lona zibe labantu abanengi ukuze zibe lama constituents amanengi. Kanti ke idolobha lakoBulawayo vele lilabantu abanengi kakhulu kulalokho okukhulunywayo lokho uqanjwa bo 500,000-600,000, sikhuluma ngedolobha lama million abantu. Ngakho ke khona lokho ngibona sengathi kuzabuya kuphume kube yikho okukhona ukuze lezo ndawo zithole imali encane zingathuthuki zihlale zinjalo, kanti ke zeqembe libusayo zibe labantu abanengi ukuze lithole ama constituents amanengi libe labantu abaningi ephalamende kulalokho eliyikho khona endaweni ezilula ukuthi zilisekele.
Lo ke ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi yecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekoBulawayo.
Lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje lesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba lakwele South Africa lithi umthethwandaba weLimpopo ufumane isizalwane seZimbabwe uAndrea Imbayaro elecala lokudlwengula lokubulala umlungu kwele South Africa ngomnyaka ka-2014. U-Imbayaro ubikwa wabaleka wabuyela eZimbabwe ngemva kwesehlakalo lesi, kodwa wasebuyela ngomnyaka ka-2020 lapho abotshwa khona. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi isikhulumeli sedalela eParliament umnumzana Jacob Mudenda uthi idale kumele likhangelisise imithetho elawula abebutho ukuze bengaziboni belamandla ukwedlula umthetho. Umdenda ubekhuluma ekolijini lezomvikela eleNational Defense University eHarare. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Angivingelele nami kustudio 7. Nami bese ngikhuluma ngendaba yayedudula. Indaba yedudula le abaqala ukuyizwa manje iqale ngo-2018 e-Alexander. Abantu baseZimbabwe labaseMozambique batshaywa kakhulu ngo-2018. Mina ngihlala khona ngase-Alexander, satshaywa sacutshwa khona lapha e-Alexander, sayalala ema-police station. Ngamalanga amathathu uPremier uMakhura wabuya lapha ezokhulumisana labahlali baseAlexander. Yikho lapho kwaqhamuka khona igama elithi Dudula, bethi siyabadudula, betshela yena uPremier ngokwakhe wehlule kuba controller. Indaba yakhona yanyathezelwa. Ngicabanga ukuthi uSibanda oloku sikhulumile ama-diaspora uyayazi. So indaba endala abantu bakithi kwabangena kakhulu enkingeni, bathathelwa yonke into, bathathelwa nezindlu, amafoni bathathelwa, indaba yatshayelwa phansi, ayizange ikhulunywe. So iloku itshintshwa, itshintshwa, itshintshwa. Enye into ebengifuna ukwazi ukuthi njengoba sasikhona laphana e-Alexander, ama-CIO aseZimbabwe ayekhona namhlanje akhona ahamba le dudula, yona lekhona idudula akhona, abhadalwa ngubani? Njalo ukuthi besiloku esitshana ngamakhanda nje sithi hayi khona kuthiwa ubheke icele kayazi. Ubheke icele kazi kanjani? Ngoba uye ohambe laphana uyazi ukuthi u-Elvis ufe kanjani, efelani, uyazi. Ubheke icele ukuthi bambulaleleni. Akufuni nje ukuthi abantu bebecatha ngomunye. Siyazi siloku esiyilandelela khona lapha, sinamaloya bezama bezama amaloya kodwa kwehlula bantu ngoba ama-government aphakathi. Kuba bengekho kuba kudala bakhuzwa. Kunama-government wonke yakithi neyangapha, ama-ruling party akhona baphakathi khona lapha. Basishaya kakhulu. Kudala sihlala lapha, mina ngineminyaka ethi 38 years ngihlala khona lapha e-Alexander, kodwa izinto zitshintshe phambi kwethu.
Indaba leyi ezimstats leyi engiye ngayibona emaphepheni ukuthi kube le-corruption kulama-sex scandals, kungeniswa abantu ngendlela engayisiyo, into engaqondanga. Njalo kule ndaba ehluphayo eyenze abantu be-Magnus abaningi la kobulawa nxa sizwa, abagogile, ababalisi, abaphila persons with disabilities, abaphila lomgoga, abayenelisanga ukuthi bangene. Abanye abangenanga kuprogramu ye-census, bekuthathwa o-assistant babo abayibo abaqhatshwe nguhulumende bangeniswa bakwathiwa ababalisi bangkhona abasebenza nama-assistant ababalisi abakhubazekileyo. Now i-corruption on its own iku-divide abantu, isihluku. Sithina sithi-ke njengabantu abangaboniwe labanye abagogekileyo, sithi thina nxa kuyikuthi-ke singazange sifakwe njengoba singafakwanga, baqhubeke bezivalela bodwa le bengasivali, futhi asikho phela elizweni. Njalo futhi asiyo uhulumende okwenzayo, ngoba abafowethu abanye emashonaland bangenile ngabantu, ikakhulu kithi esindebele ama-officers ale attitude abasebenza khona ikakhulu esindebele bale attitude labantu abakhubazekileyo. So yindlela engafanelanga yona le. That's why sisitsho sithi sifuna ezinye izinto siziyenzele. Kodwa ke la uhulumende ulokumblema wa kade sakhuluma ukuthi izinto kumele babone basupervise ukuthi i-quota system ethi iyapractizwa yini ukuze lathi inelise ukungena kwezinye inhlelo. Kuyinto ebuhlungu emahlabi zulu. Labona laba abantu abasimelayo ku-school psychological services, abe-SPS, yakuthi bakhona abanye abangenayo emsebenzini yona leyi bemela abantwana abagogekileyo nababalisi abagogekileyo special education abayazi le braille abayazi le sign language. I can give a good example nxa sokumele kube lobufakazi, bukhona ubufakazi, you can pick them sihambe kwapha bebala ibraille umphathe ipaper le braille, cannot even read anything but they stand for us. Nxa sokubuya kukhethwa inhlelo ezinjalo ezezesensus bahlala ezitulweni bathule zwi aba advocate ukuthi singene phakathi emathebeleleni ungani badawuta ukuthi abantu ababalisi abangaboniyo bayenelise ukufundisa. Isifuna ukuthi kuyi-attitude lokhu kuphele, yikubona bengasifakele ezinhlelo kuyabuya athi esikuzeku zabona bazasikhipha. Akuphele kuzinhlelo lokhu okuncindezela abantu ababalisi abangaboniyo. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi be-Studio 7, linjani impilo? Hayi, mina ngithabise ukuthi i-independence leyenzakeleyo sibona amabandla akithi wonke esibandawonye. Okube kuhle kakhulu, mina kungithabise kakhulu ukuthi ngabe kuhlala kunje ngibona le mavotini abantu abangeke balo singavota kuhle kakhulu kakhulu. Kube kuhle sibili ukuthi kwathulisa kwathi zwi elizweni kulalokhu kuhlala abantu bebungathethisana kube yimulo onxatywa njengalaba abaphikisayo nabaphambili bakithi inhlamba. Hayi, kuze kuthi lalaba abantu abangaphandle kwelizwe laba ungeke uze bekhuluma ngenkulumo eright okwabo kuphela baya bephunga ukuthi khafula inkalakatha zenhlamba bephunga ukuthethisa bethethisa. Okungamnandi bakithi, okungamnandi kokuthi uyafika ukuthi abantu bayesabeka.
Sanibonani, sanibonani inkokeli ze-Studio 7 nabalandeli be-Studio 7, ninjani, niyaphila? Eish, hayi, lapha sinenkinga lapha eZimbabwe, la sinenkinga enkulu kakhulu. Sinenkinga, uzwa abantu bekhuluma nge-tribalism. I-tribalism eZimbabwe yaqalwa iZanu. IZanu ithe ukuthatha ilizwe ngo-1980 yabona ukuthi ngapha emathebelele ndikakulabani, yavala amafemu wonke ayekobulawayo yaseHarare. Kathesi iHarare isincane from amashona asegcwele kobulawayo. Ukusukela ku-6th Avenue usuka eRenkini usiyafika edrobheni phakathi usiyawudlula angazi maybe ufike kubo Max Garage khona lekugcineni ngiyibo abathengisayo ezitaradeni nasemashopu noma yikuphi nje zathola kuba ngabantu basempumalanga. I-tribalism yamaNdebele ikuphi khona lapho? Into enginanzelele kakhulu ama-opposition afanele ayiqapheli. Mina ngiyamangala ama-refugee aseZimbabwe from 1980 kuzofika namhlanje kule 42 years basavedwa bevetela ukuthi babesegangeni babencedisa. Mina kangikuthathi njengento eliqiniso ngoba uma sekuseduze lokuthi kuyovodwa bayabakhumbuza ukuthi belile izimali zenu. Angazi umbe bazazithola lo nyaka kodwa ke ena le into mina ngiyibona ngeyinye indlela. Mina ngokwami engikhulumayo manje ngiyibona ngeyinye indlela, aluba kuthiwa ngilawa ama-powers mini government ezibabenzayisa ekhodi yokuthi le nto iyafana lokuthi bayenze i-corruption oba bribe abantu.
Sanibonani ku-Studio 7, ngiyalibingelela ngegama lenkosi. Siyabonga maliphilile lathi siyaphila. Nginesicelo lapha esiqiniswa kulo baba ukuthiwa ngu-president u-Emerson Dambutso Mnangagwa ngendawo yakithi yaselupane. Lo ndoda lo sicela ukuthi ihambe esigebhela amadamu akithi asagqibelekayo lavuzayo baningi kakhulu kulenyiye laphana emalungu lematama laphana liyavuza laphana egwamba laphana liyavuza laphana ikhona elisebubi. Uyazi uSmith wayesenza kahle kakhulu ngoba ayekwazi ukuthi indawo yaselupane iyadinga amanzi ayela ndawo enamanzi amileyo. Maningi kakhulu amadamu engabala kodwa nje wasengabalili amathathu likhona lapha lesemazwideni futhi emalungu lalo lifuna ukuthi ligejwe. Sicela ukuthi esinikeze ikatapila lapha egebhe emadamu akithi lapha elupane inkomo zokuthi zakithi ziyabulawa ngindlala. USmith wayesicabangela kanti lo baba unjani ngempela lo Melipane naye mayizwa le audio. Sicela ukuthi esilungisele amadamu lo Melipane ayinandaba ukuthi ungayiphi iparty kanti i-government leyo amadamu eyagebhi leyo akuphi ngoba kaSmith la sicela ukuthi esimentelele wona umbe esigebhela amasha-ke msi ngoba sikhona indawo esifuna khona amadamu ngitsho lasenyama endlovu lapha amadamu afuneka lapha endaweni yasemakhokhombo selifuna idamu lapha. Sengathi uMnangagwa ngingakhuluma lo-obet lapha ngumakhelwane wethu ukuthi esizame ngamadamu.
Studio 7777 ngibingelele awu bacosheli bezindaba no bonke jikelele nengabazi awu nibahle hle kunamhlanje nje nami ngithi ke ayiphilani benkosi niyasakha kundawo ngendawo sonke la isikhona esizwayo lo msakazo bakithi ke hayi nami ngigijimana kangwenya ngithi ke kengidlulise nami okuncane nako kumelana nomphakathi wasemalayitsha emalayitsha kuwa 10 wa 10 malayitsha village ngaphansi kwesikabhango isigodi kwesikamgijima awu ngiyakhala ngiyakhala bakwethu nako kuyiproject kukhona kweclinic laphana i-health post bakithi ake nisize umsamariya olungileyo onizwayo hawu bakithi makalahlele itshe sivivaneni bantu benkosi kukhona nathi okuncane esesiqalile abantu bahamba ibanga elide ukuya emaklinika angakithi o 15 kilometers kanjena ogogo nabantwana abantu nabomama abayithwele kubanzima kubalukhuni nabangalahlela abantu bathi busisi wesiphayo kunesamukelayo ngibonge 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 bakithi ngcongoze kini nonke nibahlehle
Sadibona ndinjani ndonke ku Studio 7. Ayi yalizwa liyakhuluma bakithi liyachala ngezani phepho. Ayi 2023 asikhipheni zani phepho besikhiphela ntana. Uyedluletini. Bomakandi wabo lo abamthembile bebona ukuthi khuluma amanga amaSD yawina zani phepho. Izani phepho yathi akasiyini nomakandi wezathi zani phepho yawina. Iza wina amavoti wona la futhi. Ukuthi wawina ukuthi kutheni ningakathi wina vele. Ah umakandi wabo. Umsebenzi womele bemnike wona umakandi wabantu bezani phepho special umnangako abantu bayanyamalala eZimbabwe laphana kulabo itaida mara kadisa kuyazivuti baya kwaye bengadumakandi wa profit into ezifana laze nezvo kuti abantu abanyamalalayo bayangapi ekeri kubere ko profita lokuti umnangako uyawina mafoto hayi kubere kwesitela manga design pf yawina loko wathiyane lako lokwamanga lo
ngiyabonga Studio 7 ithuba lokungibhala labi mbawu ku Studio 7 ngiyabonga kakhulu hayi lami zama ukuthi ngichatheke labanye abantu izinto nje abangazaziyo abangaziboniyo ngiyabonga Studio 7 ithuba lokungibhala
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden uselaye uhulumende wakhe ukuthi aphathise ele Ukraine ngenjalo imali izigidi ezingamakhulu angamachumi ayithoba minwe mbili i-$800 million eyozomvikela. Imali le izathenga izikhali ezokuvikela ilizwe kubutho leRussia elihlasele leli lizwe. Sikhuluma nje umongameli wele Russia ubikwa itshele ibutho lakhe ukuthi lingangeni ngamandla kwenye inkampani yensimbi okucatshe khona abantu makhaza lebutho leUkraine eselisinde ekubhonjweni kwedolobho lonke eleMariupol. Sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Jerry Twala Jackson ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukhona ukwethusela elemelika ukwenziwe ngele Russia ukuthi lingaqhubekele emelika lihambisa izikhali kwele Ukraine lizazisola. Ubona ngani lingathatha nyathelo bani? Kuyenzakala yini ukuthi lihlasele kumbe yizo izikhali zonezi eziyaba zihanjiswa kwele Ukraine?
Ye lokho kangibone kuyikwethusela ke okwenziwa ilizwekazi lase Russia lapha. Nxa bengathi bethi bona izwekazi leAmerica lingaqhubeka lilokhu lisekela ele Ukraine libanikeza izikhali lizazisola. Lokho mpela kungaba lempumelelo embi ngoba njengoba ngishilo ekuqaleni izwekazi lase Russia kalethuseli likhuluma lisenza.
Manje ngokubona kwakho injongo ye Russia ingaba ikuthatha ilizwe lonke le Ukraine yini njengoba sike sabona bezama ukuhlasela lesigodlo sakhona iKiev kodwa kungani kwehlule.
Xa sikhangela izenzakalo ezenzakala khona phana nje ngibona ngathi kungenzeka ukuba iRussia igcine isithethe izwe lonke lase Ukraine singakhohlwa phela ukuthi ke kahle kahle nje leli yilizwe nje linye kulama Russians amaningi kakhulu eUkraine kulama Ukrainians amaningi kakhulu ngase ngabantu nje okufanele ukuthi ngabe kuyaphiliswana nje baphile in harmony hayi ubudlongdlobo lobo okwenzakalayo. Kodwa ke ngathi kuyalapha ekuthini umnumzane uPutin ungumongameli waseRussia bazagcina belithethe izwe lonke laseUkraine.
Umnumzana Jerry Twala Jackson ngolandela izombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseOhio ngapha kwelemelika. singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ezinye inhlanganiso ezizimeleyo zicubungula ezombusazwe zithi ibandla lezanu PF lilakho ukunqoba kukhetho oluzayo. Ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lemali yakwamanye amazwe sokubangele ukuthi intengo yokudla ikakhulu isinkwa ikhwele. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Libe lempela sonto elithukela.